Kwenzeka ngale MDC namhlanje umkhokheli wethu baba uTsvangirai wezizomhlangano owenesagaso eyiyo ikomiti ephuma lezinqumo esizazenza kumphakathi. So kulokuvunyelwana ukuthi kulo manyano phakathi kwamabandla aphikisayo, so kulelanga eselifakiwe ukuthi sizahlangana njengamabandla aphikisayo bese kusayina lezo zivumelano ukuthi sizasebenzelana njani njalo sizahambisana njani. So sizamelela lelo langa, yikho lapha kuzokuzakhelwa-ke umphakathi ukuthi amabandla la aphikisayo umonyane lo sebevumelene ukuthi bazasebenzisana njani.
Siyabona ukubana amapholisa avuke egqagqele amahhofisi and lamhlanje kungakuyikuthi belilo mhlangano lo oqhakathekileyo kumbe baqinisile lokho abakwenzileyo okokuthatha impahla?
Bebesenzela ukuthi singanelisi ukuba nomhlangano wethu sethuke, kambe nanxa kuyikuthi kule daba olunjalo luze luvungane mhlana ulanga eqhakatheke kangaka yokuthi siqukaqhuke ukuthi umonyane lo sawenza kanjani. So izani iyakhombisa ukuthi sethukile ukuthi udaba lomonyane ongane luhambela phambili khona babecabanga ukuthi bazalidiliza. So izidinga izindlela zokuthi singanelisi ukuthi sihlale phansi sihlanganise amakhanda sicazulule okubuke kumunye umunye othiwe ngobaba uTsvangirai ngoba nguye okhuluma namanye amabandla esezezasiza ukuthi bavumeleleni. Kodwa hhayi, sehlulekile lanxa bengenile bavuthi impahla zethu. Lelo daba sizakuyahlangana labo emakhoti ukuthi sibone kanti indaba yankhona abavele bazelelayo ngathi njalo yindlela yokuthi basithukulize ukuthi sesisake kuyelelokwesinye.